VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 3 kuMvimbitho 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owesifazana obesethesa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa asesule loludaba. Umnotho welizwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo kulandela amanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo. Kuhlelo lwezokholo namhla siphatha udaba lomunye umfundisi wakwele South Africa othi uvuse esinye isizalwane saseZimbabwe kwabafileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owesifazana obesethesa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa icala lokumdlwengula ubikwa engumuntu obulawa ngomkhuhlane wengqondo njalo amapholisa athi akasoze abesacwayisisa udaba lwakhe. Unkosikazi Nyarazo Nyathi umangalele uChamisa emapholiseni esithi umbambe nyakenye eseNorton. Kodwa ngokubika kwephepha ndaba lebulenjini elezimlife.com umamangala kaphilanga kuhle engqondweni. Abomdeni wakhe babikwa beyibo abazise amapholisa. Sixoxe lomhleli wephephandaba leli elezimlive umnumzana Mduduzi Mathuthu wasichasisela okunengi.
Ufike lapha wabika amapholisa eNorton umama lo waproduce i-diplomatic passport, which is i-passport leyani ephiwa abantu abaphezulu. La amapholisa eNorton la seyithathela phezulu indawo yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekileyo. Yikho-ke basebetha i-KZN basebeyihambisa eHarare. Yikho-ke lapha sichwayisiswa khona. Bevele sifiso sibile sokuthi noma nini bangambamba uChamisa bamquestioninge ngendaba yokuthi bamiganyafo. Kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela engizwa ngayo umkakhe walomama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhomisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunanzelele lokho. But kukhanya hhayi ebengani amaphoyisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe. Yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMise Xibanda esithi yena hhayi umntanami ulenkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi ma kungakhulumisana ngaphoyisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala leli lize lesule lingakathomisiswa.
Ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kulesandla semfene bakhona abantu kade bezama ukungcolisa uChamisa.
Hey, sona isandla semfene awungeke ukuthi asikho empeleni ngoba lakho nje ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifamily mhlawumbe izama nje ukuthi icishise le nto. Ungathola ukuthi nje akusini intulwane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho. Lokho awungeke uthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi babekhona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uChamisa agcine edliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemthethisa kabi izolo kodwa Esesikuzwa ukuthi limifanekiso kayisiyo eka mamangala kube yikufana nanje kwebizo lesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe.
Yes, kunjalo. Kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ukuthi nisihlanganise odaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni, ubani ngubani. Kuthe leyo mpikisho oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media, ngase ngiyambuza ukuthi kungaze kunguye yini lo muntu wasesiphina, hhayi akusuye lo muntu. So kukhanya kulo muntu negama elifanayo lo mamangala lo uNyarazo Nyathi. Lo muntu ungeke azini kuloma umsebenzi ekadoma unese kadoma sezithole ukuthi ipicture yakhe sigcwele ku-internet abantu bekhuluma ukuthi awabake iphishanisa ngaripha umuntu onje and so forth. So ngibona nje indaba njani ayinhlanga impela.
Umnumzana Mduduzi Mathuthu ngumhleli wephephandaba lezimlife.com sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala ngamandla lanxa nje uhulumende ethembise ukuthi kuza kuba lobuvelo ngemva kwamanyathelo athethwe libhanga elikhulu lelizwe ngenyanga edluleyo agoqela ukwehliswa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Amafutha ezimota lezinye izinto ezifana lenamnede kuyasilela kanti lentengo yezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu layo kayifinyeleleki. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Xa sikhangela amafutha ezimota akula mahluko. Into ezinye lezi azitholakali ama basic commodities alokho esilela. So angabona ukuthi monetary policy sibuye lati esikubonileyo ukuthi ama banks athengisi US dollar nge $2.50.
Wona amabhanga la sizwa kuthiwa athengisela amabhizimusi kuphela idola leMelika, abantu kazana nje kabawatholi. Lokhu kunjalo
khala nje ngani kunjalo njalo khala nje ngani yiyo i-directive abayinikwe yi-Reserve Bank ukuthi banike i-priority kuma business ebantwini. So ngibona nje ngani yilo uduva esilalelo ukuthi abantu bayebethenga ama dollars kube imali eyaphandle kwelizwe ku-black markets nge-$4 for ama bond for every US dollar.
Ngokuya kwesikhathi ubona kusiba lobubelo yini kwezenotho kumbe akhona amanye amanyathelo amele athathwe nguhulumende athathwe ngumangutshka ukuze umumo ube ngcono?
Ithemba elikhona yikuthi nxa imali evela kugwaye nxa imali le singaba le foreign currency enenganyana ukuthi amanyathelo lawa awe-monetary policy ayebeqalise ukuthengisa ukuthi engasebenza yini. Kathesi udubo esinalo yokuthi i-foreign currency yonke esiyipholayo sifuna ukuthi sisebenzise masinyana. So asila ama-reserves, asila ndlela yokuthi sigcine i-foreign currency esiyitholayo. So ithemba yokuthi nxa i-tobacco selling season ingavuka okupheleni kwenyanga leyo esizaba le mali i-foreign currency enenganyana eyokuthi singaqalisa ukuthi sibone ukuthi kungaba le nguquko yini kuma measures lawa a-announce ngumangutsha.
Umnumzana Masimba Kuchera yincwethi ecubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Singene kuhlelo lwaba sakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwaba sakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Kuliviki sithinta indaba ezokusakaza. Sixoxa lomnumzana uMthabisi Onias, yena ongu-producer njalo waqala inkampani yona ebizwa ngokuthi OnV TV, yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamamola kude. UMthabisi ube ngomunye obekuhlelo Mandela Washington Fellowship asambeni kuye siyezwa okunenge. Mthabisi, ngiyakwamukela kuhlelo, bhutami unjani?
Sawubona mnumzana Mike. Ngiyajabula ukuba nangixhumene nawe ngemva kwesikhathi eside kangaka soloku sagcina ukuxoxa ngesikhathi nisavela kwele Melika ehlelweni leMandela Washington Fellowship.
Asiqaleni khonapho uhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngombono wakho uhlelo lolu lukusize okungakanani ngasemsebenzini wakho wokuba yiproducer?
Ngesikhathi ngivela kuprogram le yeMandela Washington Fellowship ngathi ukufunda-funda okujiyeneyo, ngathi kusuka mvakatshele istudio sase-Albuquerque Studios sona esise-New Mexico, lapho engafunda khona ngathi ukubona-bona indlela bona benza ngayo inhlelo zabo zama-TV. Ngathi semphenduke lapha ekhaya ngazama ukuthi ngiphakulele lokho engakufundile, ngakuthi ngokuthi mvule sami studio lapha e-town yaseBulawayo. Khona nje ngokungekho lula ukuba na ngilungisele lokho engakubonile, kodwa ngazama nje ngalawa amandla amancane engangilawo, ngathi ukuvula i-studio sethu se-OnV TV esakuqala. Lapho esathi ukuqalisa khona inhlelo zethu ze-television esathi ukuzithengisela kwele ZBC ezilala khona ngalesi sikhathi esikhuluma ngaso manje.
Njengomunye wabasakhulayo olenkampani yona elenjongo yokwethulela uZulu inhlelo ezijeneyo zikamabona kude, awusitshela ukuthi ngasemsebenzini wakho ubhekana ngenkinga ezinjani?
Thina njengabantu abasakhulayo lapha kwele Zimbabwe sibhekana le nkinga eziningi kakhulu. Okokuqala, singathi thina yinkinga yokubana sithole imali esingayisebenzisa ukubana sakhe siqhubekise amabhizinisi ethu. Kuyananzelela ukuthi isimene sikuso eZimbabwe, imali esiyisebenzisayo ayisele thina singathi yi-value efana lakudala. Sithenga ama-material khathesi bafuna ama-US dollars ukuthi siyithenge. Ukuthi uzothenga i-US dollar leli khathesi ayikusabambeki eZimbabwe. Usunazelela njalo ukuthi ama-rent esiwabhadalayo lapho esisebenzisa khona ama-studios ethu asisenelisi ukuthi siwabhadale khathesi ngoba siyakhwela, kodwa ubusuthole ukuthi imali esizibhadalwayo azikhwele. Nxanjalo lathi sizama ukuthi sikhweza wethu ama-price, intengo yento esizenzayo akuyenzi ngoba sigcina sesilahlekelwa ngama-customer.
Ngike ngakhangela ikhasi lenu ele-Facebook ngabona ukuthi lilohlelo elusakazayo emsakazweni we-ZBC njalo i-DSTV ebizwa ngokuthi i-Pink and Purple, ekhanya ngani yona ile njongo yokuthuthukisa imisebenzi yabantu abesifazane abajeneyo. Axoxe kancane mayelana lobudlelwano obukhona phakathi kwenkampani yakho i-OnV TV njalo umsakazo we-ZBC njalo i-DSTV. Imisakazo lena iyahlawula na imali esuthisayo ukuze uqhubekele phambili ubathengisele inhlelo zakho?
Kuyasijabulisa kakhulu njenge-OnV TV ukubana sibone uhlelo lethu lathi luphuma kumabonakude. Into engayitsho mayelana ngobudlelwano obusuka bube khona yithi singathi leze TV ukuthi imali mhlawumbe ebhadalwayo kulelo hlelo asomali enelisa kangako ukuthi sibhadale abantu esisebenza labo, sikoda senelisa ukuthi sitheke futhi omunye umdlalo ongasingathi thina ngo-season 2. Njalo ubusuthola ukuthi isikhathi abasithathayo ukuthi bebhadale bake bethathe nje isikhathi eside bengathanga ukuhlawula, kodwa singathini akulanto esingayenza kangako, kuyamele sisebenze lakho. Kodwa nje sisibona ngazathi kuzamele sizame ukuthi sithengise ezinye inhlelo kwamanye ama-TV stations ukuthi senelise ukuthi ibhizinisi iqhubekele phambili.
Hayi Mthabisi mnumzana, ngicela ukuthi utshele abontanga abafisa ukuba yi-producer amazwi enkuthazo.
Engakutsho kwabasakhulayo yikuba nami kuqakathekile ukuthi benanzelele izipho abalazo. Kuqakathekile ukuthi senze into esiyithandayo, ukuthi lanxa into le ungenza ungayibhadalwanga uzayenza ngenhliziyo yakho yonke epheleleyo. Njalo sikwenze ngamandla wonke silayo, ngoba nxa ungaqali ibhizinisi mhlawumbe ngathi lokhu mina engikwenzayo ibhizinisi lami kulesikhathi lapho kusuka kube nzima khona, kodwa ngingacabanga inhliziyo yami ukuthi ijabula kanjani nxa usenza lo msebenzi. Kuyangithokozisa ukuba naniqhubekele phambili niwenza.
Mnumzana Mthabisi Onihas, ngiyabonga ngokungena kuhlelo babo lani Zulu kandaba. Siyabonga ngokuba lathi kuhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 BIGMYKE3. Kwanelo kwanamhla, asidibaneni kuhlelo The Connection ngolwesibili. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Bye bye.
Sibonge uBig Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Okwamanje singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silitshaya elidala uGibbs Dube.
Singanamasiko
wenziwe manje,
angela ubaba mkhulu babelobola.
Izulukandaba lingalithola njani lapho likhona-ke endaweni zonke zomhlaba? Ye, namhlanje sikhuluma ngodaba olunye oluphathe umphakathi kakhulu kulapha-ke kwele Zimbabwe. Ludaba lwabomama asebekhulile labobaba asebekhulile abathandana labantwana abancane. Lapha ngilo baba Ezra Chisa Sibanda, ngibe sesiba lo mama uShila Sibanda. Kodwa bala buhlobo phela abantu laba. Singabonanga zani le khetha betshaya. Ye, Sibanda, unjani mntawe?
Ngiyaphila njani?
Impilo yakhulu. Masibanda, unjani?
Ngiyaphila linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Ye, sikhanise ngawe sibili. Kambe abafana laba asebe ngani bathandana kakhulu, labo mama asebekhulile, kwenziwa kwini kulo?
Abafana asebe ngamavila kakhulu. Okunye abantu both sides sokuhambisana nokuthi kukhangela ukuthi imali akula muntu ongahamba lo muntu omdala lapho engilamali kumbe lo muntu omncane mangelamali. Into sesigijimisa imali inotho, asisakhangeli age, sokukhangela inotho kuphela. Nasesitshela ukuthi sesilandela njengase silungini ukuthi abelungu bathi khona i-age ayisho lutho but yacho.
Ye, Sibanda, nantuta.
Into khona lapha-ke Dube la lo dadewethu lapha, abantu lakha kushilwe ukuthi sokugijinyiswa-ke imali. Isikhathi esiningi laba-ke omama asebekhulethu ngoshugamama bafuna umfana omncane ukuthi bazibone bezenzela abana songamantombazana la bazwengala bancane. Uyakwazi umama le 45 years ngedlala lo mfana le 22 years uziza la engane semncane lanxa ihambe banganini bakhe sesizoyincane. Ngoba yonke abahlangana laba abadala laba esayizakhe bezibona ngathi seziginiwe. Yikho sigijimisa abakhala abancane. Yikho ubona abaningi oshugamama benika laba bafana-ke imali bebathengela impahla ezintsha amadizayina bebanika lezi mali ngoba bebenezi ukuthi azizengani laba sesengumntwana lwa nomama kanti hhayi iminyaka esihambile. Kukanti-ke obaba laba abaningi labo kunjalo nxa ibona-ke ule 55 years esedana lo mntwana le 21-24 years uzizwa laye ngani lejaha yena-ke njani onikalwana umntwana-ke imali emncane ukuthi la zizo eziqade ngayo.
Ye, khonapho-ke masibanda okukhulunywa-ke ngumdawini. Umdawini uyayibeka sibili ukuthi phela lawo nxa sungathi ugugambijana uyawufuna uzibone ngazani lawo mutsha phela.
Hayi, mina angivumelani nakho lokho ukuthi ukubona kuthiwa uzibona ngathi umutsha. Mina ngibona ngathi nje kuyabe bona ababafana yibo abafuna ukuthi esikhathini esiningi wathi uyakhangela umuntu omncane lapho ethandayo lo muntu omdala yena lo nguye abe le mali kulalo omncane.
Kodwa wena umama lwana masibanda ngiyengibuze khona umamena lwana nxa ile mali ungifunelani umfana omncane? Anti yena imali izavela kwimama enika umfana omncane.
Yikho phela ngithi khona abafana abancane yibo abashela oshuga mama yabo befuna imali bemphathe kuhle. Anti yabona into yakhona umama la esethole isiphatho sene sanosiphathiswa ngumfana lwana sebebona ngathi bayalingana kukanti akabalingani yabona.
Kodwa-ke phela abadala babe nyonkoloza phela into ezinje masibani
nyonkoloza ngokuya kwesikhathi vele yikho phela okugcina ngokuthi eyi mina futhi ngiyesaba njani ukukhuluma into ezingafanelanga ngizikhulume. Wathi yabona ukuthi lapha selikhulile selisiyalima emasimini akusalimeki omnye sephuma sesiyadinga inkomo ezilimayo enza kubeka ngesintu inkomo ezilimayo ngoba lezi ezinye lezi sezindala azisalimi kuhle ugcina suvale uphuma khona lapho okuthi ngoba vele liyani inkabi yakho liyani okulima ngayo isigugile
mdawini lapha sibili ngumzekelo sonzima lo
Yiko engikukhulumileyo ukuthi isikhathi esiningi lawo mama lawo kwesikhathi nasebona la engani ke ngaba abalingana layo mba badala kulaye ecansini ngale sokuziwa nzima sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha la esiyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani umutsha azeke ejabula kukanti kubobaba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula akhumbule izikhathi zakhe zanothi heyi ngesikhathi sami lo mntwana ebengelamxhilika yelokhu evuke ngechai makeup yakhe enhle ebhoda la ebanganeni bakhe la esenzela ukuthiwa yi-show off ngesilungu.
Ngithathele ithuba ukuthi mbonge ke ubaba u-Ezra Jesus Banda yena okhonangale ke kwelebhilithane, mbonge njalo-ke unkosazana Silas Banda laye ukhonangale kwelebhilithane. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphelileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube Lilane.
Siyo wazina masiko wawusenzi wemana manyama baya wazina masiko
sibongeke ichayilidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lakubabukeli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ke ngiphethe indaba mhlawumbe engathinta ke abanengi esingathi sithanda kulo iBhayibheli ugcwele uGenesis kusencwadini yesambulo. Indaba yalezi izimanga insindabaphenduli lezigigaba esizizwayo ezokuthi kulabantu asebevusa abantu ekufeni. Uyabona indaba le iyamangalisa kayimangalisi ngoba ma ubala iBhayibheli kuMateyu loLuka loJohane loMarko uzafica ukuthi uJesu uyatsho yena ngomlomo wakhe ethi ngezinsuku zokugcina lizabona ongazange ukubona ngoyihlo laboyihlo omkhulu. Abuyatsho langale uMalaki eTestamenteni elidala ethi ziyeza izinsuku lapho uzakwenzakala khona izimanga elingazange lizini. Sikhuluma ngendaba yalo umuntu okuthiwa uvusiwe ngumprofethi thize ngale kwelase South Africa. Baningi bonaba abazibiza ngokuthi ngabaprofethi asebengene enkathazweni ezimangalisayo ezibangela amahlazo amanye amakhulu kakhulu. Le undoda nxa sikhangela uNkulunkulu nguye umdali womuntu njalo nguye ophetha impilo yomuntu uthi ungu-Alpha ungu-Omega ungokuqala ungokugcina. Akekho omunye olelungelo lokudala impilo ngendlela ayidala ngayo abeyithathe ngesikhathi afuna ngaso lowo muntu. Laba abazithi bangabaprofethi kangazi ukuthi bona enhliziyweni balenhliziyo yini, iBhayibheli bayalibala yini, bayalizwisisa yini, bayathandaza badinga indlela kuNkulunkulu na kume bazenzela okwabo ngoba sesibona nangwena lowo mprofethi uthi umuntu ufile kanti umuntu kafanga beliqhinga nje ukuzama ukwenza imimangaliso njengoJesu. Uyathatha umuntu oziphileleyo, indoda eqinileyo, enze bonke ubutsotsi obudlula otsotsi abakhulu abaziwayo, abe sesitemptini ufile, buyake lapha enkonzweni ngizokuvusa, enze konke akwenzayo kodwa kube lizaba ngoba nale indaba isobala. Thina abanye savele sayisola kwasekuqaleni ngoba siyazi ukubana impilo emsesandle zikaJehova. UJehova nguye ophayo, nguye othathayo impilo yomuntu. Lo undoda nje uthole abantu bedubekile, bedungekile ephefumulweni ngobana ungananzelela izikhathi eziningi abantu bangena ebunzimeni bayabamba bafana nelo muntu ogalulayo uzama ukuthi aqine ngenqodi kumbe ngemizi eseceleni lomfula. Ilizwi lithi libananzelele bona babanjalo ngoba lizaba bona ngezithelo zabo ngensuku zokugcina. Umuntu wadalwa uNkulunkulu, uNkulunkulu nguye owenza impilo ibe khona, nguye othi nxa esevumile impilo iphele. Kambe aluba nxa bonke labahambayo beyakuvuswa icebo likankulunkulu sengithe lona elomuntu lokuphila bekuya kuba njani na bazalwana abathandekayo abantu abayekele ukudlala ngonkulunkulu kabashumayele ivangeli lokuphila hayi khona ivangeli lobuguluva abantu kabatshelwe iqiniso ngonkulunkulu bangadlali amandlwane ngaye uyasho uthi lingaliphathi ngeze igama lami ngobana ngunkulunkulu olulakolungaasayo liyeza uswazi hayi khona kubaprofethi kuphela labona abo abasekelayo labo ngabantu bahlale phansi bangabi izula bathatha amabhayibhili bazifundele
kuyiphethe mfundisi
sikhuleke nkulunkulu olungileyo wena ongusomangaliso sicela ukukhanyiselwa nguwe sicela indlela ecacileyo utshengise abantu bakho bangaphambuki endleleni nika abantu bakho ulwazi lokuhlakanipha sifundise ukuba sizibalele imibhalo singalahleki konke sikushiye ezandleni zakho ngojesu siyakhuleka amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
ngizibongela lami lapho ngithile unkulunkulu asenzele umsa simkhonze ngeqiniso
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Ithandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile njalo lafunda okunenge ngabaprofeti bamanga kuntshumayelo kamfundisi. Hlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu ngengoma ethi Nkulunkulu wami. Singakehlukani sikhangele bezihamba phambili. Udaba lokudlwengula obeluseteswa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa solwesulwe ngamapholisa ngemva kokuvela ukubana uMamangala ungumuntu obulawa ngumkhuhlane wengqondo. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.